Siyabonga ngalokho okwenzakale edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uTendai Biti ebuyele ephalamende labanye bakhe. We hope i-member ye-Politburo engubaba u-Advocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadala. Ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathi kwaleso sidleke ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala. Kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisesele ndaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi kambe i-Supreme Court judgment liyana yenzakala ngalwana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni labo kusemthethweni yini yikho kwathiwa i-Supreme Court yini leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa yikho okwenzakalayo kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena kundleni ilizwe liyaba lenguquko wonke umuntu usefuna inguquko yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathi kwepolitics thina njenge-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu namhlanje mbona sesiqine kakhulu kokuthi kungangena noma ngaphi mbona ngani phakathi kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi-8 out of 10 uzabathola ukuthi bayavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle ababona okuthiyeneyo balutshwane khona lokho yikho esesihamba lakho ngoba sifuna ukulungisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi kwaleli lizwe kakula ndaba ukuthi ithimba yetsholotsho kakula ndaba ukuthi izinyamazana zewangenational park akula ndaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu bezimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla leZANU-PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena iZANU-PF izamanyana leZANU-PF akusoze kwenzakala lokho okuya kwenzakala nawo okwakuqala bakhona phakathi kweZANU-PF abayi-faction phakathi kweZANU-PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo khathesi lokho ngokwakuqala so iZANU yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi yemanyana lokuyiZANU nywana lokhu okuncane okubunjwe ngenye i-faction ambona ukuthi mina bazavumelana la mbona ngani uzayehlula ngoba iZANU leZANU ayingeke yamanyana yona iZANU enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi kwayo ngiyabona uyakubona okwenzakala eMtare okwenzakala eBindura okwenzakala eGokwe okwenzakala indawo yonke lapho kungani khona iZANU yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi kwayo iZANU ngokwayo now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora labo banibana abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebengithethisa kwelinye ilanga ngingabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka-2018 ongelama-results.